Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lentathelo izindaba eMisa Zimbabwe iqhuba umkhosi wokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wentathelo izindaba emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafizi njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondiso zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe lamhlanje imanyene labohlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational Science and Cultural Organization UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentatheli zindaba ele World Press Freedom Day owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Emkhosini lo intatheli izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingelaqiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekho emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentathelo izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi iCOVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intathelo izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Ali Kincube ilunga lekomishini elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
I think kuqakathekile ukuthi sibone ukubana iWorld Press Freedom Day lilanga lapho esithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ukuthatha indaba lokusakaza konke lokhu ngibona kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina yesimanjemanje yinto eqakathekileyo kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanjemanje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engasiloqiniso iphaphatheke kakhulu so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolishini le-National University of Science and Technology laye eyintatheli zindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production ukuthi ama-journalist kumbe intatheli izindaba zisefu kangakanani online lokuthi i-content yakhona ivikeleke kangakanani.
Intatheli izindaba unkosi khona Dibiti uthi indikimba yalonyaka iqakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
Yeah, World Press Freedom Day, yeah, my commemorations, I think it is going to be a good thing. What is this people, I will engine internet. This kind of good thing, I will trade this what for life because of the internet. Because I told you, questions that you publish anything or give an update about what is happening, you are likely going to go to a good rakasha. There's this team on social media, which you want to buy a rakasha based on a political perspective or inclinations. So, Konkano gets affected in our journalism work because there is no freedom after conversations on social media.
Umqondiswe amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobunembu ekuthapheni indaba.
Sanje, kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona omama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo. So khathesi ngoba sesizibloggela, sesingenela kubo Twitter, kubo Facebook, lathi sesizwakale ukuthi le micabango sile mbono. Kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo. Akuveli kuphela kubo hulumende, kuvela la kwabanye bethe siphila labo baba, lezinye izinto nje. Njalo so sikhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe leZimbabwe region ye Africa ukuthi sikhangeleke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama digital spaces. Thina njengabo mama siphathe kanjani lathi lizwethu kumele lizwakale.
Ilanga le World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi journalism under digital siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolishini le National University of Science and Technology. Loba nje leli college lifundisa intatheli izindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli izindaba eZimbabwe. Intatheli izindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini lokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana nguhulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Sikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphathamandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafees njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Kwezinye izikolo esifana laseFalcon kobulawayo sibikwa sikhweze imbadalo yedlula isigidi esisodwa 1.2 million Zimbabwe dollars ngeterm inye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi izikolo zivulwe abantwana bahambe kanye kanye ngemva kweminyaka emibili kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele amatitshala ebikwa isithi nxa engakhwezelwanga iholo lawo azaqhubeka engayi emsebenzini ngemfanelo. Sixoxele umzali umnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abazali abaningi batheneka amadolo, abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo langendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khonoko kuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxilwe kakhulu kumbe singathi ulawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa-ke ama-rates khona ngale kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale mkambo omnyama, izinto zonke ziyeqa zime laphana ziqanse. Okungakho-ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathane lezinto zokufunda ngezokuncedisa abafundi kanye lama-school fees lawo ahle aqansa. Kukhangela ukuthi nxa kuyukuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khonakana-ke yikho kudala imithelela lesiyibonayo, kulo mthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima, abazali sebethwele umthwalo onzima, kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa siyikhuluma ngemali yeZimbabwe, njalo ibe yimali eyesabekayo nxa besithi bayangena bengene ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi ebamadolo nzima lanqa bezabafuqela kusasa nje ezikole iningi labantwana lizabe lingabhadalanga ischool fees iningi labantwana lizahamba kuma boarding schools lingena lithwele imithwalo kumbe lingela imali eneleyo ukuthi ihlawulwe kumbe lokho kumele bakuthwale nqa behamba esikole konke konoko ke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanda
manje ngokubona kwakho akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo
abantwana abaningi abavela ezimulini ezinenge eziswelayo aziwe nelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo esikolweni siyakwazi ukuthi umkhono weZimbabwe umkhono labantu abazisebenzayo umkhono wabantu abangelaqiniso lokuthi bazathola ni imali njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola ni wonke konoko kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba affected kakhulu so kusephula isisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75 76 77 ezikhuluma kakhulu ngezempila kahle ngezemfundo la kutholakala kwamanzi konkanza afika ukuthi ezemfundo yizo esezi affecteka kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abantwana ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi kungazi kwaba lezi zinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo kodwa nxa kuyikuthi school fees esitheza qansa sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle kanti ibe ke isisekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable konke khonokho kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo ikakhulu nxa ulawulwa umkambo omnyama lokho esikubona kathesi izimuli eziningi ziza kwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo ngoba siyakunanzela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo kodwa ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthiwe imfundo yangaphansi iyembele yaphansi ugrade 1 ugrade 0 kumbe sitho ECD A kusiya ugrade 7 uhulumende uthekeza ukufundwa mahara khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane labo bahle baku-implemente bona kumnyaka ozayo umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasozabhadala ischool fees uhulumende njalo umongameli bakhuluma njalo beziphatha amandla ezikhangela iy'ngathi ezijheniyo zikahulumende ngakunjalo ke kutho ukuthi kungaba lobubelo kodwa ke laba bantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implementayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kasozabhadala so asikunanzeleni khonoko sikhangele ukuthi abantwana bazaba lodubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo kakhulu from ema-secondary kusiya phezulu ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona zazoziqansile nxa umntwana lokho eqansa ngemfundo eziya phezulu
umnumzana Thembelani Dube ngumzali njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Amalunga ambalwa awedale lePhalamende eleMelika eleUS House of Representatives agoqela umlawuli walo uNkosikazi Nancy Pelosi asekwethekeleleni kwelePoland lapho ayexoxisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokunceda eleUkraine okulempi leleRussia. UPelosi labanye bakhe bakhangelelwe ukuba baphume lenkuthazo yokuthi eleUkraine liphiwe olunye uncedo lwamabhiliyoni angaphezu kwamachumi amathathu $33 billion yokuthenga izikhali zokulwisana leRussia lokunceda iziphepheli. Okwamanje abantu abedlula izigidi ezilijumi lambili 12 million sebebalekile emizini yabo kwele Ukraine njalo abanye sebebulewe libutho lakwele Russia. Inhlanganiso yezindaba i-Associated Press ibika ukuba phose inkulungwane ezingamachumi amabili zabantu 19,000 sebebulewe libutho lakwele Russia eMariupol kuphela. Abaningi njalo asebebulewe kwamanye amadolobho baphoselwa emagodini ama-mass graves. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomqondisi lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party.
Ukwenza kweMelika akusoze kuqede impi ese-Ukraine. Ekuqaleni vele yibo abahlongoza lempi phakathi kwe-Ukraine leRussia. kanti ke vele akuso Ukraine esempini yiNATO elwisana leRussia ngoba iNATO ifuna ukubhindisa iRussia ibe isisenza umhlaba wonke ube ngaphansi kwayo iMelika ngoba amazwe aseEurope aphethwe yiAmerica through iNATO
yabona kulabanye ke abathi iMelika iyazama phela ukuthi ilungise udaba lolo njengoba ubona ke amalunga edale leCongress ekhona ngale ke ePoland akahamba phela kuna ngale ke eUkraine kodwa ke abaphehli nje ukuthi kugcine kusiba lempe enkulu yini kuna ngale
akusimangalisi ke ukubona abakhokheli beCongress kumba amalunga eCongress esiya eUkraine lokho behlokoza befaka izikhali befaka ibutho ngansithe ukuthi lincedise eUkraine sibe silokhu sitshelwa ukuthi ngabantu makhaza beUkraine abalwa leRussia kodwa kusaziwa ukuthi Russia ilwa leNATO ukuze impi le iphele iNATO kayiphume iphele eUkraine ukwenzela ukuthi kube lokuthula emhlabeni siyabona intengo yefuel lentengo yempadla isisiyaphezulu ngendlela iNATO enza ngakhona eUkraine kabaphume eUkraine iUkraine ingabi lilunga leNATO kube lokuthula e-Eastern Europe.
Hello ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele-World Press Freedom Day kusasa. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondise zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Lokhu zithi kungaqala ngokuxoxisana phakathi kwezisebenzi emisebenzini etshiyeneyo lohulumende ukuze kuphunywe lamacebo okubumba lezo ziqondiso zokuvikela izisebenzi. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ukuvikeleka engozini lenhlala kahle zisebenzi, umanyano wenhlanganiso yezisebenzi kweleZimbabwe oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthi bakhangelele ukuba kungabi lo muntu ngisho lo yedwa ongabe etholakala elimalela emsebenzini kumbe elahlekelwa yimpilo esebenza. Unobhala jikelele wale inhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo, uthi kuyadanisa ukubona ukuthi lanxa eleZimbabwe lathola uzibuse lokhe singakafiki kulelo banga njengelizwe.
Njengoba nje sisho sibona abantu lokhe bengena emahofisini ethu, abanye bengalazandla, abanye bengalanyawo, abanye bengalamehlo, belamanxeba amaningi athize abawathole besemsebenzini.
Umnumzana Sylvester Mushaike ongumabhalane wenhlanganiso yabakumsebenzi wezokwemba e-National Mine Workers Union Zimbabwe uthi babhekana lodubo emigodini emincane esisanda kulezi nsuku nxa uqathaniswa lemigodi emikhulu ekhanya ilandela indlela ezidingakalayo nemithetho yelizwe kuleli yokuvikela ingozi emsebenzini.
Abantu bayalimala kaba hanjiswa kan esibhedleleni kumbe balokhu ze ama records abo ahanjiswe lokuzeni enasa kutsho ukuthi laba bantu kabatholi uncedo ouvela kunasa.
Umoyo uqhubeka ethi konke lokhu kubatshiya bedidekile njengezisebenzi, ethi kuningi okumele kwenzakale ukuze umumo uguquke ube sesimeni esihle esamukelekayo sokuvikelwa kwezingozi emsebenzini.
Esingathanda ukutsho ukuthi kuningi okufanele sikwenze ke ukuze sivikele phela abantu ezingozini. Kungaba imithetho engenza ukuthi kungaba nabaqhatshi bebona ukuthi ama budgets abo ayakhangela ke ukunqabela ke ingozi, kungaba kusemamayini, kungaba kusemafactories, kungaba kusemaofisini. Lokufundisa njalo zona izisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, CHIA, ekhokhela njalo inhlanganiso yeStreetNet International etholakala emazweni edlula amathumi amahlanu lambili 52 emhlabeni jikelele, unkosikazi Lorraine Ndlovu uthi bona bazibona bechiwa ngaphandle, kanti abantu abaningi bengabantu asebephila ngokuziphandela bengaqhatshwanga ke ngumuntu beku-informal sector eZimbabwe. Ethi kuyadingakala ukuba kube lokukhulumisana lomphakathi emisebenzini yengatsha ezijene okuthiwa yi-social dialogue egoqela kolabo ukuze lolu dubo luphele.
Singakhangela i-social dialogue kaningi, kuhlangana uhulumende, abaqhathi nezisebenzi eziqhatshiweyo esingathi ngama-formal workers, ukuthi baxoxe bexoxisana ngokuthi babumbe imithetho kumbe khulume benze izinqumo ngendlela yokuphathwa kwezisebenzi lemisebenzi. Ingxoxo lezi azivamanga ukugoqela abantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga abanjengathi, sihlezi siba phandle, kodwa xa kukhulunywa la lokusiphathayo kumbe okusithintayo kuyakhulunywa kulezi zindaba.
Senelisanga ukubamba umqondisi wohlangothi olubonayo ngenhlala kahle kaZulu, National Social Security Authority, ukuthi achasise abakwenzayo kulolu daba. Kodwa isikhulumeli salolu hlangothi uMnumzana Tendai Mtsekwa usazise ukuba lonyaka baqonde emajawundeni eGwanda beqinisa umkhankaso wabo ohamba ngendikimba ethi sisonke asisebenzele ndawonye ukuqinisa ukuvikeleka lempila kahle emsebenzini, act together to build a positive safety and health culture. ABZCT ubathi kuqakathekile ukuthi zona izisebenzi zitholiswe imfundiso enelayo yokuvikela ingozi emsebenzini ukuze zizivikele, ziphinde zivikele labanye ezisebenza layo, zilolwazi njalo oluqondileyo lokusetshenziswa kwemitshina okungasoke kudale ingozi. Imitshina esetshenziswayo bathi layo kumele ithuthukiswe ngoba ekhona manje isimidala kakhulu, isiyingozi ngokwayo. Inhlanganiso yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, ithi kulesilinganiso esingaba kuzigidi eziphezu kwezimbili 2.3 million zabesifazane labesilisa abalimalalo kulahlekelwa yimpilo engozini zasemsebenzini kunye lemikhuhlane abayibamba-ke besemsebenzini. Bethi inani eliphansi elinikezwa ngabanye abaqhathi kundawana esijeneyo kungatsho ukuba inani eliqondileyo sibili lingabe lisedlula lapho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa uElvis Nyathi, unkosikazi Nomusa Chuma uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg enkambeni yabo lapho kumele atshengiswe abantu abafika phose amachumi amathathu abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe. UNyathi wabulawa ngesihluku egongodwa ngamatshe eqede lapho bamtshisa waze waba ngumlotha elokitshini le-Diepsloot kwele South Africa ngenyanga edluleyo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasvanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umachuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni yena esakhala umkakhe ngoba amapholisa we-South Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababotshiweyo acabangela ukuthi yibo babulala umkakhe lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu abanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambo engimaziyo, but mina ngendlela yokuthi laba abantu angizange babone kahle ukuthi ngobani, so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani. Ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhole ukuthi ngithi lo nguye, ngoba lami babengarasa bengitshaya, so angizange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ingendlela engabona ngayo beseza umyeni wami, angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike e-South Africa, ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sekafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Yahamba kula ihulumende la undincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye okunzima engakhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right, angiphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elala vele ayipheli kimi engayibona ayipheli. Nokuthi nje incediso lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngathole lokufunda.
UMajuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane elokishini lenkulumane koBulawayo. Lapha bahlala khona baminyene ngakho ke isifiso sakhe ngisokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Kepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isithembi sami sisentaba zinduna. Ya khona ongabe losizo ukuthi basincedise ayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi usincedise. Sithole ukuhlala lathi sicatshise amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga konke le family yakwaNyathi nabomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana labo kumele beye esikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-uniform abalani nokuthi bayakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina uMajuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle, kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana, hayi umzimba uthi kawuzakuhlubuhlungu nje, ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le counseling iyafuneka le, lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba, lakho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili, ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana yakhe sini bahlale kuhle labantu babo.
UMajuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababotshiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe, njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa ngenxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe uMnumzana Nyathi wobulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelileyo zimethesa umlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe, bamtshisa, kwafa kabuhlungu kaNyathi. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastellaga Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lemiklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye ngemva kokunqoba elikwenzele wawanye 2-1 ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba eleChickenini libe ngushikilobhanqa 1-1 leli Highlanders ngensonto. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas uthi ulethemba elokuba bazasivala leso sikhala.
So very early.
Kusasemasinya kakhulu, asikafiki laphakathi laphakathi kwesizini. Isicoco asithathwa phakathi laphakathi kwesizini. Kusasele midlalo emneni okumele idlalwe, njalo sizaqhubekela phambili silokhu sidlala.
Iqembu leHighlanders lona lithelele lahlala endaweni yetshumi lambili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elitshumi lanhlanu. Umqoqeshi weBhosu uMandla Mpofu uthi ukuqhala kusizi, njalo sebekhangele imidlalo elandelayo.
One,
ngakwelinye icele singathi silahle imiklomelo emibili, kwelinye icele sithi sithole umklomelo oqhakathekileyo. Bekuwumdlalo onzima kakhulu, kodwa sikhangelane lomunye njalo umdlalo leqembu esakhelani lalo. Yikho sesikhangele lowo mdlalo esizawudlala leBulawayo Chiefs.
Iqembu leBulawayo sithi linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs, njalo umqeqeshi walo uPhilani Ncube ubikwa esejiye leso sikhundla.
Akumelanga ngizifake esimeni esinzima, sengizame konke okusemandleni ami, kodwa impumela iyala. Angifuni kusola abadlali, kodwa isinqumo engizasithatha ngesami ngedwa kanye lempumela yemidlalo.
Iqembu leBulawayo sithi lwelijeke amanye emsileni lile miklomelo eyisithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lantathu. Eminye imidlalo edlalwe ngempela viki edlileyo kusigaba sePremier Soccer League iphele kanje. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyanga leHarare City. Iqembu leBlack Rhinos linqobe le-10X nge-3-2. Iqembu leRentals linqobe leFC Platinum nge-1 kanyanga. Iqembu leYada libe ngushikilobhanqa 1-1 leqembu leTriangle. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leZPC Caribbean nge-1 kanyanga. Iqembu leCape United linqotshwe 2 kanyange le Cranbourne Bullets njalo lomdlalo uphuze uqala ngoba abadlali beqembu le Cape United bebesala ukudlala befuna imali abazigolodwa inkokheli yeqembu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni
ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.